ungena enzikini edolobhu leJohannesburg isitalada uNugget ngesinye salezo ezidume kakhulu. Ngulesi sitalada awukhathalekile kumbe libalele loba kuphakathi kwamabili uthole omama abadala labancane bebhunya umunu bethengisa ucansi ukuze bathole okuyethunjini. Elokishini leHillbro zihlanyelwe indawo okuthengiswa kuzo ezocansi, kati-ke uthi ma ungena lapho uhle uganywe ngelithi ngeyiphi kumbe sabona mkhaya, okuyibufakazi bokuthi abesifazane beZimbabwe bagcwele phambi kulezi ndawo. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama kwele-South Africa eZim Imbokodo, unkosazana Victor Sparkitu, uthi lobu yibufakazi bokuthi impilo isinzima kakhulu kwabesifazane kwele-South Africa.
Abesifazane abaningi bahlezi ezindlini, benjalo nje balendleko okumele bazibhadale, bondlela ezimuli. Sibathola sebemi lasemgwaqweni bethengisa ngemizimba yabo engamathempeli kaNkulunkulu ukuze bathole imadlana. Ngesinye isikhathi kwakuthathwa sengathi bayazithandela, kanti hathi isimo sokungatholakali komsebenzi sibaphoqa ukwenza lowo msebenzi. Kuyahlela emntwini wesimama ukubona ukuthi into enjani isenzeka. Luhlupho olukhulu kakhulu esibhekane lalo.
Ngeshwa elibi, impumela ikuthi abanye basuka kulezi ndawo sebethwele abantwana abangalaboyise, abanye sebephethwe isifo sengculaza. Azitholeli lapho-ke izangihluphe lezangikhathaze zabomama laba. Unkosazana Sibongikosi Ndlovu uthi ungazibona ugula kumbe ugulelwa ingane kulezi nsuku uyabe usukwazi ukuthi uzawukhomba olotshwala. Uthi ufika esibhedlela vele kubhaliwe ukuthi letha isithupha kumbe ipasipoti, kanti-ke ithi ingakafiki lezandleni zalowo oyicelayo zehliselekani mhlamba sengathi kulapho ezilinywa khona.
Uyathi ufika uzitshela ukuthi kumbe uyothatha nje amaphilisi e-family planning aphiwa mahhala. Uthi ufika lapho banibize amagama kubuhlungu, ikakhulu ma uthe wahlangana nomunye umama. Sithukwa ngabanye omama abafana nathi.
Abangelancwadi esemthethweni zokuba selizweni bathi uthi nxa uhola ubeke eyakho ngale le amapholisa eceleni. Bathi imvama yokuthi ungabanjwa kuzulwa lawe okwamahola kuze kutholakale umuntu ozoza azokuhlawulela imali yesumbathiso. Ngesikhathi komama emhlabeni jikelele bethakazelela leli langa phansi kwesihloko esithi hashtag press for progress, abeZimbabwe laba bathi ithemba liyalokhu lifiphala lokuthi linguquko izafika nakubo. Ngimelesulu 7 Johannesburg kwele-South Africa, nginguBenedict Nhlapo.